Eza lamhlanje indaba kungolesihlanu mfufu 7 2016, lizethulelwa ngupraxedis Jeremiah. Umnumzana Siron Ndebele wake waba ngusomlomo wedale lephalamende kasekho. Izizalwane zeZimbabwe zizonde kumangalisayo kulandela ukudutshulwa komunye wabo eBotswana ngesikhathi amapholisa edinga abahlala kulelo zwe okungikho emthethweni. Inhlanganiso yamazwe omhlaba iye World Food Program inika ukudla besifazane abalimala nxa bebeletha. Lingakhohlwa uhlelo eliluthakazelalayo kakhulu olwe-Woza Friday, thiyani indlebe lizizwele. Omunye wabaqeqeshi beqembu lenguqu ele-Highlanders uCosmas Zulu uthi iBoso ifuna ukuthola izicoco ezimbili lonyaka. Ku-Live Talk lamhla sihlaziya ukwethule yi-International Monetary Fund kanye le-World Bank ezithi umnotho weZimbabwe uzancipha kumangalisayo lonyaka lomnyaka ozayo. Lithinike ngalokhu lingakuthiwa yilezi ndaba lezinye ku Studio 7 ngo 7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065 laku 15460 kilohertz ku shortwave. Sitholakala njalo ku WhatsApp la ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.